Njengoba ikomishini ebona ngezokhetho isithi kulamabandla edlula ikhulu azancintisa ekhethweni lwalonyaka, lokhu kutsho ukuthi baningi kakhulu abazancintisa esikhundleni sikamongameli, lobanje amanye amabandla engakhetha ukungancintisi kulesi sikhundla. Iningi labantu lithi lesi sikhundla singathathwa ngomunye wababili phakathi komkhokheli welinye lamacele awe-MDCT, umnumzana Nelson Chamisa lwezanu-PF, umnumzana Emerson Mnangagwa. Kodwa-ke intatha yezindaba eZimbabwe uMxolisi Ncube uthi kungakhangelwa osekwenziwe uMnangagwa nasekutshilo selokhu engene esihlalweni kusobala ukuthi lolu khetho nguye ozanqoba.
Umnangagwa singathi siyakhangelisa ukuthi uthe yena into ayifaka phambili wako konke ukuthi avuselele isizwe seZimbabwe, ilizwe leZimbabwe, umkhonono weZimbabwe. Abantu yikho kodwa abantu abakufunayo lokhu ukuthi babekwazi ukuthi isinkwa sabo sakusasa sizovela kuphi. Umnangagwa uzobanakala engumuntu okhangelela abantu abahluphekileyo.
Kodwa-ke isiphathamandla sebandla le-MDCT umnumzana Solomon Chikwero uthi kusegcekeni ukuthi umnumzana Chamisa ulusekelo olwedlula bonke abancintisa kulesi sikhundla.
In terms of appealing, uChamisa uya-appeala kubantu abatsha. So abantu abatsha abaningi barejiste ukuvota, so the reason to uChamisa. So thina siyabhesa abapulayo kuma-campaigns ukuthi ngubani unama-crowds amaningi. Siyabona ukuthi uChamisa phambili.
Abanye-ke bathi bobabili uChamisa loMnangagwa bazithole ngokungekho emthethweni isikhundla zabo, okungenza bengasekelwa nguZulu nxa sekuyiwa ekhethweni. Kodwa-ke uMxolisi Ncube uthi sekunezibonelo zokuthi iZANU-PF ayiselakuthandabuza ukuthi isilunqobile ukhetho oluzayo.
Sesibone i-MDC campaigner kuzo zonke izindawo eZimbabwe, lalezo ebekuthiwa ngezeZANU-PF ebingavunyelwa khona ekuqaleni. Lokho ngombono wami kutsho khona ukuthi iZANU-PF iyazi ukuthi yona yiphi induku efihle emqubeni, iyazi ukuthi ke i-MDC ayilako engathi i-chance yokuthi inqobe ngoba sebenzile yonke into abebeyifuna ukuthi bayenze.
Ngakwelicele uChikwero yena uthi akungeke kwenzeke ukuthi iZANU-PF inqobe MDC ekhethweni olukhululekileyo.
Kuwina fair, free and fair, ukuwina i-MDC izowina.
Le yinto ogcizelelwa ngesinye isizalwane seZimbabwe umnumzana Lizwe Gwebu.
Thina uMnangagwa sithi akula nto azayenza ehlukileyo because ubekhona kuqala ngo-1980 esasemutsha esaselamandla, into angayenza manje esedlako-75 years intsha yini.
Kodwa-ke abanye abasebandleni lezaphu abavumelani lokuthi ababili laba yibo bodwa abahamba phambili ngoba vele bakhokhela amabandla asedabuke phakathi, kanti ababaleka kula mabandla bangena ebandleni lezaphu. Kodwa abanye njalo bathi izaphu ingasho ithwaliswe nzima libambe elitsha lemiqhwakazi Republic Party. Abanye njalo ngabathi ngaphandle kokubona amaxuku abantu abangena emhlangano yemikhankaso kaChamisa lekaMnangagwa, abukho ubufakazi obubambekayo bokuthi bazavotelwa banqobe. Melesilo 7 Johannesburg, South Africa, ngingu-Benedict Nhlapo.